soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 6 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Bekusokuhaywa amabhasi ethatha abantu ePlumtree beze begcine besiyalala eBike Bridge. Ngenxa yokuthi kungasela kugcwele lapho esigodini okujwayele ukuchithekela khona abantu, kugcwele inyathi, kugcwele igwanda. Igwanda ibilungiswa njalo i-quarantine center, ngakho abantu ade begcina besiswa khonale e-Bike Bridge.
Indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus emathebeleleni South, ama-quarantine centers, zibikwa sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni lakulesi sigaba.
Ngilokudana kakhulu ngento eyenziweyo ukuthi basikhiphe ehlelweni lokudla ngomumo lo okhona khathesi. Ubunzima besihlangana labo asisebenzi, akula lapho esingathola khona ukudla.
Umphakathi wasemathebeleleni uveza ukukhathazeka okukhulu ngemva kokukhitshwa kwabanye kuhlelo lenhlanganiso ye-World Food Programme. Kuhlelo Woza Friday namuhla lo ngumculi uMzobanzi Mlawuzi odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende ubikwa isithi indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus emathebeleleni South, ama quarantine centers, sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni lakulesi isigaba. Njalo labeZimbabwe abaxotshwa kwamanye amazwe befikela kulindawo. Umfundisi uSandi Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ephathisa kulezi indawo, usichasisela okwenzakalayo.
Yeah, ePlumtree bese uhluphe ukuthi bekusokuhaywa amabhasi ethatha abantu ePlumtree beze begcine besiyalala eBike Bridge. Ngenxa yokuthi kungasela kugcwele lapho esigodini okujwayele ukuchithekela khona abantu, kugcwele inyathi, kugcwele igwanda. Igwanda ibilungiswa njalo i-quarantine center, ngakho abantu ade begcina besiswa khonale e-Bike Bridge, umuntu esuke ePlumtree. Thina njengeZTA besike saxoxisana labo, sabona ukuthi kulezi khece lokhu zikhona eziningi ezidingakala ukuthi zilungisiswe ukwenzela ukuthi nxa abantu besiza kuma-quarantine center begcine bengabaleki kodwa bekwanisa ukuhlala. Njalo udubo olukhona yukuthi iPlumtree nangwayo ayila i-quarantine center, ngakho abantu abavelele eBotswana bonke bebesiya esigodini enyathi umbabani eGwanda kumbe njengakathi sathi sokusenzakala kuthathweke ibhasi beze befakwa eBike Bridge khatshana khona ngale ngenxa yokuthi kungalasakhiwo. Uhulumende ekhangele kwezinye izindawo lapha adengavula khona, kodwa kuyabe sokufunakala ukuthi kusetshenzwe kakhulu njalo kufunakala lezi mali eziningi. Ngakho-ke thina ngokubona kwethu engxenye bekungaba ngcono nxa isakhiwo esisemngcele weborder wePlumtree esayivele sisamukela abantu abasusiweyo eBotswana, nxa kungaba yiso kungakhangela ukuthi silungisiswe sibe sikwanisa ukuthi sithathe abantu nxa bengena. Ikanti ngale Bike Bridge nasa sancedisa kakhulu, safaka isola, sahambisa imatras, sahambisa izinto eziningi ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi abantu nxa bebuya bengabaleki kodwa kuhlaliseke. Ngakho siyathemba layo, kuyadingakala ukuthi engcono kube leminye imibheda kwenzakale njalo le ndaba le yokudla. Abantu abaningi bayabaleka ngenxa yokuthi ukudla kwakhona kuyabe kulokhu kufanana nsuku langensuku.
Ndingathi uhulumende oluphethe kuhle uhlelo lokulwisana le-COVID-19.
Uhulumende ye ulesikhece, kodwa-ke kuyadingakala ukuthi encediswe ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi sibambe lindaba. Abantu bengagcini bebaleka bengene phakathi kwezakhamizi, bengene bebuyele endaweni ezehlukeneyo bethwele igcikwane ile COVID ngenxa yokuthi bebalekile kuma quarantine centers abangakwazi ukuthi abagcine kuhle.
Lo umfundisi uSandi Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, exoxelaye ekobulawayo. Ukusenjalo uhulumende ubikwa isithi ukhangelele ukwamukela amajekiseni awohlobo lweJohnson and Johnson olwabelwa amazwe akuzwekazi leAfrika ngumanyano weAfrican Union ukulwisana legcikwane lecoronavirus. Lokho kwenzakala ugatsha olubona ngezempilakahle lusithi igcikwane lecoronavirus lihlasele abedlula amakhulu ayisishiyagalolunye 963 ngosuku olulodwa olwedluleyo labulala abangamachumi amane lantathu 43 elizweni. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwa yileli gcikwane selokho laqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kwedlula inkulungwane ezilikhulu 114,489 labulala abafika phose inkulungwane ezine 3,754. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane sebesedlula isigidi esilenkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 1.7 million.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Uhulumende uthi abantu abazaphiwa izicoco zokunanza indima abayidlalayo ekusebenzeleni ilizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini wamaqhawe oweHeroes Day ngomvulo bagoqela unkosikazi wakhe uAuxillia Mnangagwa. Izicoco lezi zizaphiwa abantu abaphilayo kanye lesababhobhayo abavela kunhlangothi ezitshiyeneyo zempilo ezigoqela ezokholo, ezomfundo lezombusazwe. Kumbiko awethule namhla uhulumende uthe unkosikazi Mnangagwa uzaphiwa umvuzo we-Order of the Star of Zimbabwe Gold ndawonye lomphathintambo wezemidlalo uKeswe Conventry lo-Archbishop Ezekiel Guti. Wayengumkhokheli we-University of Zimbabwe uMnumzana Walter Kamba Phineas Makurani owayekhokhela i-National University of Science and Technology Hopewell Sata. Labanye bazaphiwa isicoco se-Order of the Star of Zimbabwe Silver. Abanye abazathola imvuzo etshiyeneyo bagoqela umlobi uMnumzana Phathisa Nyathi, uCharles Mungoshi, intatheli zendaba ye-ZBC uRuben Barwe, uMbuyane Handa, uSekuru Kapgovi kanye lendlovukazi yamaNdebele uQueen Lozikhe Khumalo. Umphakathi wasemathebelele nduveza ukukhathazeka okukhulu ngemva kokukhitshwa kwabanye kuhlelo lwabenhlanganiso ephathisa ngoncedo lokudla emhlabeni jikelele eye-United Nations World Food Program. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Iningi labakhutshwe ehlelweni lwe-World Food Program bakhala ezimathonsi bethi belukasiza kakhulu ngoba isikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 lwenza kube nzima ukuba baphume bayeselela imuli. Omunye wabakhutshwe ehlelweni lwabe-World Food Program, unkosazana noMathemba Mthimkhulu uthi impilo isizoba nzima kuye le muli manje.
Ngilokudana kakhulu ngento eyenziweyo ukuthi basikhiphe ehlelweni lokudla ngomumo lo okhona khathesi. Ubunzima besihlangana labo asisebenzi, akula lapho esingathola khona ukudla. Kodwa nxa sebesikhipha sokusitsho ukuthi sokuzadala ukuthi kube lamasela amaningi.
Ophekela abantu ukudla ngaphansi kohlelo lwe-soup kitchen kobulawayo unkosikazi Cora Ndebele uthi sekuyaba lobunzima njalo lenani labantu abazabuya bedinga ukudla kolwabo uhlelo seliyaqansa.
Kulusizi kakhulu ukuzothola kulenani ethize elikhitshiweyo ku-World Food Program. Mina besikhangelele ukubana inani lele lengizwe la babethembisile baya bazayingiza ngoba manxa sikhangele ngumumo welizwe lange-COVID leyo langendlala ekhona nje ebantwini, so World Food Program ibinceda kakhulu ukuthi abantu bathole ukubana bakhole okuziphilisa lokudla nsuku zonke. So manxa abantu sebekhitshwe ukuthi ubunzima sokuzaba khona kakhulu ezindlini lasezimulini lapho okuzenza ukubanga lathi esifida abantwana ezindlini kuma-community sesikhangelele ukuthi inamba lakhona ingezelele kakhulu.
Isakhamuzi seGwanda uMnumzana Ndodana Moyo uthi leli nyathelo labe-World Food Program seliyadala ubunzima obuphindiweyo ngesikhathi ilizwe libhekane lobhubhano lwe-COVID-19.
Yathembisa abantu ukuthi kayizi ukukhupha abantu, ayizi ukumisa uhlelo, instead iyathembisa ukuthi izangezelela inani labantu abaholayo liye phezulu. Kuyadanisa ke kathesi ngesehlakalo lesi isenzo abasenzileyo ngesikhathi imbi ye COVID-19 ehlasele umhlaba wonke ngesikhathi abantu bengasebenzi sekubenza babe sengozini yekuthi sekumele baphume phanje baye phanda
olwela amalungelo oluntu umnumzana efincube uthi kuyadanisa ngoba iningi labakhuthiweyo abenelisi ukuphilisa imuli zabo
asingakhohlwa ukuthi abantu abangaphansi kohlelo lo World Food Program iWFP ngamafishane ngabantu abangenelisiyo ukuthi bazondle kumbe bazondlele abantwana ngesizathu sokuthi mhlambe bayagula kakhulu kumbe bayakhubazekile bagogekile kumbe bazintandane kumbe bangabaselokazi kumbe kabasebenzi ngendlela le engenza ukuthi bakwazi ukudla abantu babo ngendlela efaneleyo ngakho-ke kakho umuntu ofanele asuswe kulelo hlelo kungelandlela ecacile ukuthi abezaphila njani
inhlanganiso ye-World Food Program yayithembisile ukuba ayizukukhupha umuntu ehlelweni njalo izathi ingezelele inani labantu abathola usizo abe-World Food Program bathi thetheleli nyathelo ngoba bengasela mali eyenela umuntu wonke ngakho ke sebekhuphile abathile ababone bekusimo esingcono kwezokuzinakekela kulabanye phansi kohlelo lolu abantu sebethole ama ATM card amatsha ukuthenga ngawo ukudla emulini umuntu uthola amadola azinkulungwane ezilithumi aweZimbabwe kusiya ngokuthi bangaki emulini ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa belegcikwane leli elizweni. Umongameli Cyril Ramaphosa wabele South Africa uselethe inguquko enkulu kudale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet osekubangele ukuxotshwa kwabaphathi ntambo bengatsha eziqakathekileyo ezigoqela kugatsha lwezomnotho olwezempilakahle olwezomvikela lolwenhloli zikahulumente uthuso khumalo sipha lolu daba isejohannesburg kwele south africa
yasethuleli sizwe izolo inguquko aseyenze kudale labaphathi ntambo bakhe umongameli Cyril Ramaphosa uthe umnumzana Enoch Godongwana nguye osengumphathi ntambo ogada lwezemali ngemva kokususwa kukamnumzana Tito Mboweni wabekudala ecela ukuphuma kulesi sikhundla umphathi ntambo ogada lwezomvikela unkosikazi noSiviwe Maphisa Nqakula laye ukhitshiwe kwafakwa unkosikazi Thandi Modise umnumzana Zweli Mkhize obephethe ugada lwezempilakahle laye uphumile ngemva kokwetheswa amacala enkohlakalo esikhundleni sakhe kwangena umnumzana Joe Phahla ezinye ingatsha esezilabaphathi ntambo abasha zigoqela umphathi ntambo osehofisini kamongameli ugada lwezokuxhumana olwezindlu olwezokuthekela olwezamanzi lolwamabhizimusi amancane
firstly we are working to accelerate our vaccination program to overcome the COVID-19 pandemic
Inhloso enkulu yikulwiswa kwe-corona lokuletha ukuthula elizweni.
That there is peace and stability in our country in the wake of the recent outbreak of violence and destruction in parts of the country.
Noba nje ingatsha zonke zezomvikela ngokuqela lolwamapholisa zasolwa kakhulu ngokwehluleka wenza umsebenzi wazo ngesikhathi sodlakela nokuntshontshwa kwempahla ezitolo olusanda kwedlula kwele South Africa. Umphathi ntambo ogada lwezamapholisa umnumzana Bheki Cele usele lesisikhundla osekwenze iningi lathi usobala ukuthi untaba ayikhonjwa inyathelo likamnumzana Ramaphosa lokwesula ugada lwenhloli zikahulumende qede lapho athathe ukulawulwa kwenhloli lokhu akufake phansi kwefisi kamongameli sekusolwe ngabaningi umgcinihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Thusin Ndlovu uthi ukufaka amandla amaningi ezandleni zikamongameli akulunganga
hayi lokho kuyesithusa kancane ngoba kusekucishe kufana naloko kwenziwa umnangagwa kuleli zwe laseZimbabwe ngoba amandla uma angagcwala kakhulu angaba maningi kakhulu esandleni somuntu oyi-1 kungenzeka aphatheka kabi ngelinye ilanga awasebenzise kabi lawo mandla esingathi abuse of state power
kodwa ke umongameli Ramaphosa uthi inguquko le izakwenza ukuthi umongameli ngokwakhe ahlale eqaphe ngeso lokhozi ukuthi ilizwe livikelekile na ngemva kokuba kuvele kuba udlakela osanda kwedlula beluhlose ukuthi kuvukelwe uhulumende
this is to ensure that the country's domestic and foreign intelligence services
kungumsebenzi kamongameli ukuvikela isizwe
exercise its responsibility to safeguard the security and integrity of the nation.
Umnumzana Ndlovu uthi ukukhishwa kwamphathintambo wezomvikela uMaphisa Nqakula kube yinto enhle njengoba wahamba lequla le-ANC besiyakhulumisana lamabandla ezombusazwe eZimbabwe kodwa bafika bazikhulumela leZANU-PF kuphela. Kodwa unovala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Nqakutho Mabhena uthi bayathaba ukuthi akubanga lenguquko kugatsha lwendaba zasekhaya.
Sesahambisa isicelo sokuthi njengoba ama-permit ephela mhlaka 31 December 2021 ukuthi kube lendlela esizakala ngakhona ukuthi ama-permit lawa avuselelwe. Ngabe kube lotshintsho ku Department of Home Affairs lokho bosokuzakwenza ukuthi mhlawumbe sibuye siqale phansi ukukhuluma lo minister omuntu kodwa ke sithabela ukuthi kawuzani kube lotshintsho.
Abanye abeZimbabwe bathi kulutshwana okuzabasiza ngalezi nguquko njengoba sekuyimvama ukuthi kuyo yonke into sekufakwa izalwane zakwele South Africa phambili. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Kumalo.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Khuluma emhlanganweni wokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku oweGlobal Emerging Technologies ngoNtulikazi, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken, ugcizelele ukuthi amazwe omhlaba kumele asebenze ndawonye ehlise ingozi elethwa yilabo abenza imisebenzi yokuganga abagqekeza ama computer abanye ama cyber hackers.
Already, we brought countries together around an approach that recognizes international law to make it clear that countries are governed in cyberspace just like they are offline.
Sesilethe amazwe ndawonye ukuze ahloniphe umthetho ophathelane lokuxhumana ebulenjini olawula amazwe wonke njengeminye nje imithetho, hathi ngesikhathi sempi kuphela kodwa lalapho okulokuthula khona. Na kuche uBlinken kungakedluli iviki ngemva kwamazwi la eleMelika lethule umbiko lisola eleChina ngokuganga elikwenzayo ebulenjini beinternet. IMelika yethule umbiko ibambisane leNATO, European Union, eleNgilandi, eleCanada, Australia, New Zealand kanye leJapan. Ugatsha lwezomvikela kweleChina luqhathe izikliwi ezingena kumakhompyutha amanye amazwe ukwenza imisebenzi yokuganga ngenjongo yokuntshontsha izimali. Kutsho uBlinken kumbiko wakhe, uqhubeke wathi amazwe alobuqotho kaphatheki emisebenzini emibi kanje. Ama-hackers lawa enza uhulumende labamabhizimusi balahlekelwe yimali engena kumabhiliyoni lamabhiliyoni ayintshontsha ngokubamba impahla yabanikazi abesefuna imbadalo okuthiwa yi-ransom. UBlinken uphinde wathi uhulumende weMelika kanye labangane bakhe bayakufakaza ukuthi izigebengu lezi zangena kumakhompyutha enkampani yeMicrosoft lampo egcina khona imininingwana yayo. Lokho okwaphazamisa inkulungwane lenkulungwane zamakhompyutha abantu abanengi. Ngaphandle kokuthembisa kweleChina ukuthi alisoze liphatheke ekuntshontshweni kwempahla yabanikazi i-intellectual property, amazwe omhlaba asefake iziqondiso eziveza sobala indlela amazwe amele aziphathe ngayo enkundleni zokuxhumana ngamakhompyutha. NjengeMelika lamazwe omhlaba sithi eleChina silikhangele ngokuganga elikwenzayo ekungeneni kuma amakompyuta abanye ngaphandle komthetho. Lokhu kuphazamisa umnotho wethu kanye lokuvikeleka kwethu. IMelika izabajezisa kanzima abenza lokhu, kutsho uBlinken.
Lona bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Wezemidlalo, ingcwethi zithi kumele kusetshenziswe izikolo ukudinga lokukhusela abaletalenta kwezemidlalo ukuze leZimbabwe liqhube kuhle. Kwezemidlalo ngemva kokuba abadlali balo bephenduke belengise izandla kumncintiswano we-2020 Summer Olympics. UJoseph Njanje usethulela lolu daba ngocweleyo.
Umbalisi njalo kwaba ngumqeqeshi weqembu lamajaha leminyaka elitshumi lanhlanu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu eliphatheke kumncintiswano we-Youth Olympics ngomnyaka 2010. UDumaza Dube uthi kumele ilizwe libe nendlela ecacayo yokuthi liqhuba njani kwezemidlalo.
Ukwenzela ukuthi siphumelele singalandela imodeli eyenziwa yi-United States. I-United States isebenzisa izikolo kuqhubekele phambili kuye ema-universities. Yikho ubona i-United States iphumelela kumidlalo alo yama-Olympics ngoba yona ivele ile model of development yokukhulisa abadlali babo ngendlela yezinga eliphezulu from ezikolo. Kithi siphonguthi sithathe izinto singelandlela ebambekayo ekhanyayo eyokuthi singaqoqa njani abadlali abangakhuliswa ngezinga eliphezulu ukwenzela ukuthi bebe ngabanqobi.
Umpeqeqe uqeqeshe iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe kumidlalo yama-Olympics eqhutshelwe elizweni laseBrazil ngomnyaka 2016 uShadrack Mlawuzi uthi kuqakathekile ukuba uhulumende adlale indima enkulu ekuthuthukeni kwezemidlalo.
Sikhangelele kakhulu ukuthi i-government yethu ingaphatheka kakhulu kule umsebenzi. Kungaphathisa kakhulu ukuthi lathi esikusports abantu besebenze ndawonye sile themba lokuthi izinto zizahamba ngendlela. Kodwa kule zinto eziningi okufanele ukuthi sizenze njengelizwe njoba sinazelela ukuthi even lokukhangela abantwana abaleziphiwo beqalisa besesebancane kusiya phambili ukuze bethole njalo ukuqeqeshwa kuhle, bethole njalo usekelo kakhulu. Kungasiphathisa kakhulu sililizwe ukuthi senze kuhle kule mncintiswano akujiphanga laphana.
Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Lakama uthi kumele kukhethwe imidlalo yokusekela hatshi ukuthela imali loba ngaphi.
Into esingayenza njengelizwe kubana ke sithuthukise amathuba ethu ukuthi sithole imendulo emidlalo efana nama-Olympics ukuthi sizame ukuthi lathi si-specialize sibone lapho-ke esinamandla khona esingathi ngama-strength ethu. Kube yikho lapho esithidizela khona, kube yikho lapho esilolonga khona abadlali bethu abaningi banalo lapho sesisiya emidlalweni sesiwazi ukuthi iqembu lethu yiliphi njalo sesikhangele sananze la futhi lezikhadi zethu ukuthi ke izikhadi zethu ziyalingana yini leza ama world standards. Ungakhala ke lapho ke amadlali bethu esiwahambise kuma Olympic Games la abese Japan izikhadi zabo vele bekusobala ukuthi akula nto abazaziphathela yona ngoba bezingangenelani bezingemuva kakhulu.
Ilizwe leZimbabwe belithumela abadlali abahlanu kumidlalo ye-2020 Summer Olympics kwele Japan njalo akula ngisho loyedwa othole inyendulo. Umdlali wegolf uScott Vincent yena uzamile ngoba iqede esendaweni yetshumi lesithupha kumncintiswano wegolf. Odlala umdlalo wokugwedla uPeter Pascal-Gilpin yena uqede esendaweni yamatshumi amabili. UDonata Katai uqede esendaweni yamatshumi amathathu lane. UPeter Wessler uqede esendaweni yamatshumi amane lambili kuthi uNgoni Makusha yena uqede esendaweni yamatshumi amahlanu. Imele Studio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday kuleviki silomculi uMzobanzi Mlawuze odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7. Yena ke ucula umdumo we-Afrobeats kanye le-house music esebenzela ukoBulawayo. Asizweni exoxa nomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda.
Bange Kina wazo mkulu ongo 2014 lapa akupa kona ngingoma yake Ukwasa Kwasa. Kadali uyasebenza ekula esiya pambili kuhle abalaleli bezwe imbali yakho mzo 7.
Elami lokuzalwa ngumzobanzi Paul Mlawuzi, ngizalwa eNtumbane kobulawayo. Njalo ngikhulele khona eNtumbane, ngafunda eNtabeni primary school, secondary ngasengisiya eFatima High School. Yeah, yikho ke lapho kuqale khona ezomculo, because eschool I was in the school choir, ngabe ku school drama, esecondary lakho ngayenza itheatre.
Umzo 7 wathanda uculeze mncane ho igama leli lonake livela ngapi?
Ngakithi singu 7, so ngaba ngwe 7 ngase ngisithi njengoba bengibiza mzobanzi mina ke ngizozibiza mzo 7. 7 inamba yokuphelela eBhayibhelini bathi it's the number of perfection. Abantu abanginspireyo kwezomculo ubaba Majayivana and the late Fela Kuti, le community ngananzelela ingoma zami ngizwe ukuba happy ngezenjabulo ezokujabulisa abantu.
Umzo 7 unqobe wathola isicoco se-award ye-best dance and house artist of the year emncaneni wokuzokucula walonyaka owe Zimbabwe Music Awards 2021. Yena ke ucula umculo etshiyeneyo diko nje ezibiza Flavor Fuser.
Kuhlekahle ngiyahlanganisa ezomculo ekuthini ngiyadobha kukwaito, ngidobhe ku-hip hop, ngidobhe ku-traditional music, afrobeat, ngidobhe kumapiano. So ngingatsho ukuthi mina ngenza i-house music. Angabile album ngikhipha ama-single every ama-single, kodwa lo nyaka ngisebenza i-album okuthiwa ngu-United Country of Africa.
Ube ngumculi ohlezi esenza imidlalo eculela abalandeli endaweni ezijeneyo eZimbabwe. Kodwa kulezi nsuku umile ngenxa yeziqondiso zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Lizibani kubalaleli mzo 7.
I-COVID is real. Let's mask up, geze izandla, practice social distancing. Mbonge futhi njalo ngokusixhasa kwezomculo. Facebook ngumzo 7, MZOESEVEN. Twitter MZOESEVEN. Ku Instagram MZOE_SEVEN. Lagu TikTok njalo, lagu YouTube njalo. Sibonge mahlabe zulu.
Umzo 7 usikwetisela ikuhlelo Woza Woza Friday womkhulu wakhe ohlakazayo. Sithi izandla phezulu womkhulu kaMzo 7 mpela sonto entekini lonke igama lami ngezwe Jesus Bana.
Umzobanzi Mlawuzi odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7 yena ke ocula umdumo we-afrobeat kanye le-house music ebobulawayo. Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Indawo zokulondoloza abatholakala bele-coronavirus emathebeleni South ama-quarantine centers zibikwa sezisilela ngesikhathi igciwane leli limemetheka elizweni. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlangana.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.